kati sendaba ku VOA Ndebele. Livuka njani mthwakazi omuhle siyalamukela kumsakazi we Studio 7 namhla ngolosibili mhla ka 14 ngonkwenkwezi 2019. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe.
Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa ukwenzakala kudadewabo lomnye wabo kuwayekuvuyo lezibra.
Lo dadewethu watshiselwe endlini waphela sibili, amapolisa athatha umlota bathi bakusaya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Vimbai Tsvangirai, umntakamoyi uMorgan Tsvangirai, izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eGwegwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho-ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele ePhalamende. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babe involved ku-accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama-caucus meetings ethu eMathebeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi bebebangaki kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasikhiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Vimbai Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi ustebhu but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni and then omunye ade ekhona emoteni so labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi umbe kube kulo munye wesine but okwakhathesi ngazi ngalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingcikilane le inye kumbe kuhambe njani ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingcikilane khona eKhwekhwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Kuyeso kusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama 6, between 6 and 7 koBulawayo. Abanye badecide ukutravela ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa bekumele sibe se-Chinoy for the next caucus.
Mm-hmm. Paul, lizawenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours, ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general uMpariwa bakhona eKhwekhwe okwamanje and amalunga our standing committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi lokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxelaye ekoBulawayo. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi awaziwa ukuthi walahlelwa ngaphi umlota kadadewabo owatshiselwa endlini kanye lomne wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi siwahlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu loba nje sithembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje usefisa ukunceda labo abalezihlobo ezabulawa igugurawundi.
ngilo dadewethu owachiselwe endlini iwaphela sibili amapholisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba ubaba wabo umlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Inda umfowethu wayeyikhomando sibili yezipra esanda kufika lokufikezela eCuba. Sasisendlini empopho makhaya singu-3 mina la ye nomunye ubhuti umnewethu. Bafike ekuseni nokuthi babe njengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazange enze lutho. Isiba bebefike ekuseni bengu-4 babe bemthatha wadisappear. Usebhalakwe, uhiye usebhalakwe. And we've got another brother also and many relatives kids abasebhalakwe okwezinye indawo. From insuku zonke lezi minyaka yonke ney'gifts siphila khonopho ebuhlungwini bokuzonda. Ufelwe, ubulawelwe, you can't say ngibulawelwe, you can't say anything. Kumele utshone ucelebrate kuphela lapho. I think lokhu kuwa ubuthakatha bukho bedlula lobu gifts.
Singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa?
No, mina sengi-right. Sendindele ukuncedisa abanye ngoba yakwazi akubhadali gifts ukutshona uzondela umuntu 40 years ubulala wena yena umuntu esikholisela. Yayibona indaba yangona. Ngoba ukuzonda lokungaxoli kubulala wena, akubulali muntu omzondeleyo. So kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha. Ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo. So you make a choice. Mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay, goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu yakho indlela kodwa mina kahle ngike ngizame ukuphila ngendlela okumele ngiphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu owabulawayo?
Ya, kunzima Gibbs. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gibbs into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But-ke ye, abahlawulwe, bangaphiwa. Mina ngibona kukabili Gibbs. Compensation yabantu kuma-family ngama-families. Provided kuyazakala futhi kusoze kube lamahlumela labangenelayo yakazi corruption yelisho. Compensation yezilimi. Mina ngifuna kubona futhi compensation yezigaba. Gives it 39 years. Mathebelele ndile Midlands zingadevelophwa nguhulumende ngabomo. So nxasokunje sokuthi asokukhulunyiswana sokuswale compensation. Ngifuna ukubona i-compensation ye-development yokwakhiwa izikolo, yokwakhiwa izibhedlela, yokwakhiwa imigwaqo, yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years. Ngayo compensation izabe iqotho kithi.
Uhulumende usekhuthaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazo wegugurawundi loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlota olukhangelane lombhuqazwe wegugurawundi.
Nxa sikhangela uhlelo lolu nanxa uhulumende bengabe bemzonda kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe nesandla ehlelweni njengalolu bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni la imali izangena sibili angikuthandabuzi-ke lokho imali ehlanzekileyo sibe zahamba sibili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalesihlobo ezabulawa ngesikhathi segugurawundi wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi gips iphume eni mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu bazikhulumele bona labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khonokho ababe kubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF sixoxe laye eseJolojo. Nakho-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi uNkosazana Shubhikai Chirodza waxotshwa umsebenzi endlini wayengumongameli uMnumzana Robert Mugabe ulandela ukwamukela kwakhe isipho somtshado asiphiwa nguMugabe usebophisa unkosikazi Grace Mugabe othi wamtshaya njalo wayefuna ukumbulala. Unkosazana Chirotsa owayesebenza eBlue Roof eHarare uthi unkosikazi Mugabe wamtshaya ngenqindi njalo langezicathulo walanyulelwa yisethekeli. Uthi unkosikazi Mugabe wathembisa ukumsusela amanqe nxa engapika okumehleleyo. Usefuna umsebenzi wakhe esithi waxothwa ongekho emthethweni. Umnumzana Victor Matematanda, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko, uthi umnumzana Nelson Chamisa uyaziyenga nxa ebona engani umthethwandaba uza kwethula isinqumo sokuthi wakhethwa kahle nguTswankerayi. Uphinde wathi kumele le nduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni engangeneli kwezombusazwe. UNdiweni uthi uZulu uthwele nzima kwele Zimbabwe, ngakho-ke kaboni umlangagwa ehlala embusweni okwesikhathi eside. Lokhu kubikiwe ngumsakazo we-ZBC. Ucwaningo olusanda kwenziwa esabelweni seManicaland luveza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukulahlekelwa ngamabele ayisilinganiso esedlula izigidi ezingamachumi amathathu amadola, $32 million, nxa imhogoyi ingagcwala indawo yonke kwele Zimbabwe. Okwamanje-ke zulukandaba soke isikhathi senu phela ukuthi likhulume konke-ke elikufisayo kwini okusenhliziyweni yakho. Nxa kukhona sibilongazane kuyakukhathaza kumbe ofisa ukuthi ukwethule nje usithumele-ke umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi 012-465-0318. Ngizaphinda njalo inombolo leyi 012-465-0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Njani balaleli beStudio 7, siyabonga lani elisenzela umsebenzi khona ngapha eStudio. Mina ngusithole wobulawayo. Into emangalisayo ngomakhuphe, umakhuphe angazi ukuthi uzamani esetshenziswa izano. Umakhuphe into ayenzayo ekuqaleni wahambe e-court wathi ufuna ukuthatha OVMDC kwehlula, yikho wathi ufuna i-separation. I-court yamnika i-separation, wanika ibizo iparty yakhe ukuthi MDC khuphe. From there she went on waya biza i-Congress e-Stanley Square eMakhokhoba. I-Congress yamnika i-mandate ukuthi ngu-president, she was supposed to go ahead and lead that party. Wahamba, injongo yakhe enikwa yi-court kwakuyi-split ama-vote ukuthi MDC Alliance ingabi le-total vote. Thereafter, she splitted the votes. MDC ayiphumelelanga ngenxa yakhe. Right, from there, sathi yebo sibonile. Kwehlula awayekuzama. Wa-appointwa izana ukuba abe ngu-ambassador eZambia. Khathe sebuya futhi back sefuna ukudisrupta i-Congress ye-MDC Alliance. Manje kazwisiseki umuntu onjalo usobala ukuthi usetshenziswa izana. Yena akaziboni yini esibukweni ukuthi usetshenziswa izana. Now, how does she want to come up ku-MDC Alliance abe ngu-president? Yet yena ngale wanika iparty yakhe ibizo. How does she dissolve all that? Udissolve njani i-database yama-supporters akhe? Uchasise sithini? Ah, please, umakhuphe, she must come to her senses, man. Ayekele ukubhayizisa abantu. Siyabonga.
Ngiyabonga msakazi. Igama nguBrian Ndlovu, ngase South Africa. Ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngodaba lwegesi lolo ikhaya ngaleli, indaba yedizili epetroli le. Lizwe lakithi ikhaya lokhu ngiqhubeka siya phambili kusiba wezi ngoba nasuke isikhaya ukuthi mhlawumbe ngoba sekunoprezidenti omutsha mhlawumbe uzokwazi ukukhontrola izinto zihambe nge-order. Plus nala abantu abathengisa izinto esitradeni amapetroli amadizili amaprafini bebeyekele ukuthengisa igaraji ngoba le nto ye-black market le iyasilimaza iyasibulala kakhulu. Uzothi uma ufika egaraji thola ufuna ukuthela ipetroli, thela ipetroli ayikho. Kodwa abantu balayo ngaphandle. Le nto leyo ayikho rajhi ayiqondayo. Ngoba njengamanje kubiselizwe kakhulu emuva lokho. Njengamanje umuntu uma usuka la somethi uhambe uphele nezigubhu siye ekhaya. yabonti into engajabulisini ku-right futhi uma ungayitholanga estradini kanto abathengisayo vele kushouthi angeke usafika nangabuya khona indawo ukuthi ipetroli iqedwa abantu abathengisa estradini igaraji bafaka bayithathe yonke bayithengisa endlini lapho ngemali phezulu uyabonti into yakhona ayikho right kahle kahle ayikho into ngathi izoba right kahle kahle kule lizwe yakithi namanje njengoba kukhuluma ngokuthi indaba yogesi iyaqala ukuhlupha manje ama-companies amaningi vele kuzoba yi-problem because ngathi le misebenzi yakhona ingekho nale ekhona encane yakhona yokuncengezela nje iphinde futhi nogesi uyaqala ukukhatha kube nama-problems abantu bazophila kanjani yabonti kahle kahle usho ukuthi ilizwe lakithi vele angazi ukuthi umuntu angachaza ithini ngoba impilo khanye iqhubeka isiya phambili kusiba nzima kakhulu ngoba into eziningi ziyamoshakala ugesi phela yiwo uphethe into eziningi emadrobheni emafemini yonke into ugesi lamashupu amakhulu kusebenza ugesi kanye nasey'bhedlela kanye nabasemoshakale so ma uneproblem yogesi kusho ukuthi yonke into phela vele ayikho into ezolunga lapho izoba right ayikho into ezoba right kakhulu umsakazi ngoba ngiyabona into ilizwe lakithi vele angathi kahle kahle abantu bakithi bazoze befundeni ukuthi mhlawumbe izinto sikwazi ukuthi nasiyihloniphethi nasodwa ngoba yithi esizimoshelayo futhi ilizwe nale nto ukuthi ithole abantu benze i-black market esazoba siphatheleni estradeni thole umuntu ephethe imali eningi but 5,000 something ephethe ezandleni hambe itshintshise imali endleleni ale nto le ngabe igovernment uyayiqeda yonke le ma kungaphela le nto le kuphele ne-black market into lezi maybe kuzoba ngcono ngoba njengamanje izima kakhulu impilo ezophila kakhulu ekhaya kusho ukuthi musemoto vele ngeke sahamba somele uhlale uphethe isigubhu sakho sizawuphela isigubhu lesi kusho ukuthi vele awusafiki lapho uyakhona cokuthi igovernment kakhulu ngabe iyasilungisela le ndaba le-petrol le-black market le izama ukuthi mhlawumbe ngaphela ngoba iyasibulala kakhulu kuzethola ipetroli egaraji ine-price e-right ma suyilanda ngaphandle ngale obviously vele imali akhona seyi-times two so take it or leave it uzoyithatha ngoba wafuna ukuhamba ufuna ukuyapho uyakhona ngiyabonga msakazi
Nxa lifisa ukuthi lisithumezele ke imlayezelo yenu lingakhohlwa phela ukuthi kumele lenzeni lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318 siyabonga siya sikhangele eza kwamanye ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane umthethwandaba wemelika uthi umuthi wokhula obizwa ngokuthi i-roundup yiyo wenza ukuthi abantu ababili abatshadileyo babe lomkhuhlane wemvukuzane ngakho-ke umthethondaba lo uthi kumele bahlawulwe amabhiliyoni amabili amadola $2 billion yikhampani eyenza umuthi lo wosetshenziswa abawusebenzisayo isikhathi eside umthethondaba kwele sudan wethesa owayengumongameli wakulelo lizwe umnumzana omar al-bashir icala lokubulala abantu abatshengisela emigwaqweni ngenyanga ephelileyo bekhonona ngombuso wakhe u-al-bashir ukhitshwe embusweni libutho uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lomnumzana Kenan Gwebu
ngidabuka eZimbabwe eSlovela.
Akusitshela ukuthi uphila njani lapha empilweni sibi?
Hayi siyaphila njengabantu bonke nje. Hayi kodwa ke into engathi iyasifrustrate yona leyo kuhlala emazweni abanye. Kanti lathi silelizwe lethu umlimi asinika lona. Ngenxa yokuthi izinto siyala ukuhlangana kakahle. Sesilokhu esiquthile emazweni abanye la.
Singathi kodwa wena wenzani khonapha-ke kwele Melika? Njalo ungaphi khonapho?
Hayi lapha ngiyasebenza ngise-Indiana ngisebenza i-industry ye-hospitality ngilapha e-Indiana sendihlale lapha for about 18 years ngilapha e-Indiana
yes singathi ngokhanze ngayo kumnandi kumbe wenzani
hayi thina yethu sithila lama-customers hayi kasikho ngale kuboshefu kuphekwa khona kodwa singapha kuma-customers
unjani umsebenzi lo
hayi umsebenzi ukahle kakhulu hayi ngiyawujabulela hayi sifunde okuningi ngokuthi abantu bacakatheke okungakanani nxa ubabona besika kumele ukuthi baphathe njani hayi siyafunda siyafunda silo kuningi ukuthi umuntu uqakatheke okungakanani
ye kodwa kukhona ungani kuyahlupha yini nxa usebenza endaweni enje
hayi hayi akula nto ehluphayo sibili lapha kuleli lizwe nxa umntulwane ofuna ukusebenza
singathi nxa sikhangele impilo yalapho ukuthi kuyafunakala phela ukuthi umuntu abhadale imali yendlu lento ezinjalo akuhluphi khonokho
hayi kakuhluphi emntulwane ovele ezisebenzela hayi siyakwenelisa khona hashi kakukhathazi kangako but ngingazi kwabanye
ye kunjalo ke baba Gwebu akusitshele nje ngamafitshane ukuthi ulabantwana abangaki njalo bangaphi
abantwana ngilabantwana abangu-5 abala ngilabantwana abangu-5 5 abalapha, 3 boys and 2 girls. Hayi bonke baphathekile nje esikolweni lapha, hayi kuyasetshenzwa. Njalo abanye sebeqalisile ukusebenza kancane kancane, which into ejabulisayo kakhulu.
Ubona ngazani impilo yangkhona imnandi kumbe ime njani?
Ebantwaneni?
Yeah.
Hayi bona abanikaziwa abangatsho ukuthi imnandi kubombi njani, but hayi mina sibili hayi sesidla sikhumbule emuva. Impilo yalapha hayi asijabuleli yona kangako, but impilo nje ukuthi uyaphila, ulala udlile, le ndawo yokuhlala. Kodwa ke ezinye izinto esingazithola lapha esizalwa khona akutholakali la.
Into ezinjani lezo baba kwenu?
Impilo yalapha impilo yokusebenza kuphela, ayila social life. Yabusebenza kwesinye isikhathi usebenza imisebenzi emibili, shayisa lapha usiyelala, uvuka uvukela emsebenzini. Ikanti ke ekhaya kule mpilo yabomakhelwane, ukuthi lake likwejise labomakhelwane kule social life better than here.
Mm-hmm. So uzalo ubhekisa nini ekhaya manje?
Hayi lokho ngisenza amalungiselelo umntu kaMlima, angikabikwazi i-date kodwa ke lokho ngisenza amalungiselelo kancane kancane.
Kuzalunga eh?
Hayi kuzalunga, kanti kwabanye kwalunga njani, kuzalunga la.
Ye kunjalo, valalisa abalaleli baba kwepho.
Hayi siyalivalalisa abalaleli nini elilapha e-America leli sendaweni zonke ezijiyene e-Africa, kungathi lingaba lelanga elihle, inkosi libusise. Siyabonga, thank you.
Ye siyabonga kakhulu Gwebu, mboke kakhulu.
Hayi siyabonga.
Ye lo-ke umnumzana Kenan Gwebu isaloni sezibapho esihlala kurampa kwele Melika. Ye kuhlandla lapho esikhangela khona ezeMelika, ake sizwe ukuthi lomhla simenjani. Ilizwe leMelika lele China anqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo, umongameli Donald Trump esithi ele China liqila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela ele China imithelo emitsha yempahla ethengiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. Ele China liphindisele ngokufakela ele Melika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamachumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakwele China ngoNhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakwele Melika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kwele China ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama-taxes owabhadala ma u-importa izinto e-border. UTrump nguye waqalayo wafaka ama-tarifu e-steel ngoba esithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax-ke ukuthi imali lethi steel seni la libhadale i-tax. So amachina athi ama kunjalo lathi siyafaka-ke i-tax ama-tarifu ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-USCT okay, siyangezelela ama-tarifs ngama-percentage athize, i-China layithi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu, njalo kukhanya ngazane-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes wona lawa, nxa sokhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwele Melika?
Ya kusho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba i-China abalimi balapha abalima isoya, amasoya beans, most of isoya yabo ithengiselwa e-China. So ngathi i-largest market yabo, i-export yakhona iya e-China. So because i-China sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tarifu ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soy beans lawa ethe profit ma be-export e-China. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona government-ke aba-subsidizer enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu, kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanise ukuthengisa manje ethe profit, and kuyabalimaza ngoba balezikwelede zokubhadalela ama-farm equipment lani. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le-Dow Jones la isiwile, kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono wakho
ukuthi luphele idaba lolu ukuthi bahlale phansi bakhulumisane uTrump lo Jinping weChina babonisana ukuthi okay kahle kahle yini esebenza best for bonke. UTrump ulezikhalazo zakhe azichoyo ukuthi amaChina they're taking advantage of US market. AmaChina lawathi hayi let's go ngathi lawuthathe advantage of us. Njengoba uthi Dow Jones phela iDow Jones i-indicator yama-business, so kuyakhombisa ukuthi ama-business akuthakazeleli lokhu okwenzakalayo ngoba kutho ukuthi ama-business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma esingathi ukuthi a-expand akhule. So kuyabonisa ukuthi Dow Jones iya-indicate ukuthi kushuthi abantu okusebenza kuzoba la ma-loss abazowathola, that's why ubona ikhithika kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana, sixoxe laye ese-Washington DC khonapha eMelika. Manje-ke sike sikhangele-ke ezomculo ukuthi kulani namhlanje, ukuthi sibone-ke ukuthi silithembise ukuthi siyalitshayela phela ihlandla lesibili lika-Charles Banda. Nanko umculo.
The second video engiyilungisa manje ithiwa ngumuntu wami, umuntu wami ngiyakuthanda. Leyo ingoma layo ngiyothanda futhi layo itshengisa kakhulu ukuthi kumele uthande umuntu wakho. Yingoma engiyifisha lo nyaka.
Ngakhumbula ngalokubona sithandwa sami sixoxa ngendaba zethu zothando. Amalabi ngimthandi ngiyakuthandaja wantembisa izulu lomhlaba nami ngakuthembisa ukuthi sofa sahlane. Akekho okunye okungasihlukanisa ngaphandle kokufa. Ngakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo. Masithwemu mathandana sithandane esithobeleni ngendandatho yomthandazo wothando. Mina nawe thale wami sotha amancamncamnca amancamncamnca.
Engukhangeleleyo ukuthi lami ngi-achieve as amanye ama-artist amadala siqhuba umsebenzi esiwutshiyele lathi ngabadala bethu. Achieve sikwazi ukuthi futhi inikeze abantu abasakhulayo abaza ngemuva kwethu isiko lethu lingalahleki, because lathi side silithethe kubadala bethu sikufunda ukuthi bona bebesenza njani. Njalo sesikhangelela ukuthi amasiko ethu kumele efinyelele kuzo zonke iy'ndawo zomhlaba jikelele, because la bawuthethela umculo bawuphakamisa yonke into leyi sikhangelele ukuthi isikhuphule lathi sikwazi ukuphila, because sikuthatha njengokuthi ukuhlabela or ukugida umbe yiku-ekta sikuthatha njengomsebenzi. So abantu abaningi akumelanga beyise lokhu, because kumsebenzi kithi kumele siyiphilise iy'muli zethu njengoba lathi abadala bethu basiphilise ngakho lokhu.
Lokho-ke umculo ka-Charles Banda sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa. Singakehlukani nokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Umntakamuyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa igugurawundi uthi akwaziwa ukwenzakala kudade wabo lo mne wabo ababulawa ngesikhathi esifanayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo uNkip Stube.